Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuLwezi 2024 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Selidumela emasumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa. Njalo abangqikilana kulo onkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party nomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba imikhankaso yabo lamuhla.
Inkulumo ezikhulunywayo zingenza ukuthi okuthiwa yi-undecided voters balandelwe yedwa. Kodwa ke kakukhanyi lowa ungaze kube omunye uyakhuluma okumnandi, omunye uyathethisa.
Owezimbabwe ovote ngohlelo lwe-early voting kulolu khetho phambilini lokwalusasa uthi uzizwe ekhululekile ngalolu hlelo.
Ngazizwa nginepower eyokuba involved in the political system. Ngingela muntu ongihlukuluzayo, ngingela muntu ongithi wena njengoba ungowesifazane akumelanga ukuthi kumbe uthi
Siza kuzwa umnumzana Trump lonkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye incazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Kuwona lo msakazo wenu we Studio 7. Seli tumela emansumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa. Njalo abancintisayo unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba imikhankaso yabo ezabelweni ezimqoka kulolu khetho ezibalisa iAllentown, Pittsburgh, leFiladelphia, iPennsylvania kanye leNorth Carolina, Pennsylvania leMichigan ngokulandelana kwabo. Izolo unkosikazi Harris utshele abakade besemhlanganweni weRally eMichigan iningi kungabohlobo lwesi-Arab ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuqeda impi eseGaza engangena embusweni. Asizweni amanye amazwi awakhulumileyo.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward. As I travel, I see Americans from so-called red states to so-called blue states who are ready to bend the arc of history toward justice.
And I pledge to listen to people who disagree with me because, you see, I don't believe people who disagree with me are the enemy. In fact, I'll give them a seat at the table because that's what strong leaders do.
Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese Pennsylvania, North Carolina leGeorgia izolo lapha sole indlela ukhetho lweMelika oluqhutshwa ngayo, njalo wachothoza umunye wakhe unkosikazi Harris esithi nguye owabhilisa inhlelo ezinenge elizweni kodwa khathesi usesithi uzazilungisa ngoba esefuna ukuvotelwa.
As we have a beautiful lead, all we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote.
They cheat in elections, and you call them on it, and they want to put you in jail. Think about it. It's the most incredible thing I've ever seen, but I love it. You know why? Because we've proven something, we've shown something, and we're going to get it fixed, and we got to win this election.
So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa last two pa i-76 million ngohlelo lwe-early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela kumbe ngencwadi phambilini kokhetho lwakusasa. Ukuze sihlaziye lolu khetho sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ukukhangela lolu khetho angikhumbuli sibili kuke kwaba lokhetho olubonakala luncintisana njengalona lolu olukhona kathesi. Uncintisana lokho okukhona phakathi kwalaba ababili, u-former president u-Trump lo-vice president u-Kamala Harris. U-Kamala ukhanya esenza ukuthi atshengise ukuthi ngiza kwenza lokhu ekupheli uma lingangifaka. njalo ngiyacela amavoti nxa ngikhangela ngale ngasengxenye hayi kukhanya kulokho kungathi kulokuzonda okuningi lokungathi kulokukhuluma okungasikho okuningi lokho esingathi amanga amanengi awukuthi lokho kuzakuba nje lokho kuzaba nje abantu babanjwe kungathi babanjwe ngomphimbo nguTrump ukuthi bangathi bayesaba bangathi bafuna ukwenziswa izinto abangazicabangiyo bona uTrump uqhubeka ekitikitela amanga akhe lokwethusela kwakhe yikwe ngubonayo okungaba ngumahluko okhona hayi kuzabe kuzima sibili ukuthi sikwazi ukwehlukanisa ukuthi onguye ozaphuma khonapha phakathi kwabo bobabili ngubani
kukhona okungenzakala ngemizuzu le eseleyo okungaguqula usekelo kwababili laba abancintisayo njalo laba abasekelayo laba abaendosayo bangaletha umahluko yini
sengikhangela ngikhangele ukuthi engxenye inkulumo ezikhulunywayo ukuthi engxenye zingenza ukuthi ama voters amanye ikakhulu la angacabangi okuthiwa undecided voters ukuthi khona balandelo yedwa kodwa ke kakukhanyi kunjalo lowa ungaze kube omunye uyakhuluma kumnandi omunye uyathethisa bonke ukuhlala kuloke kungathi kuyalingana kunjalo ngoba lapha sokumele kube ngoyedwa ophambanisayo owephulugatsha lungephuka kuphela yena lowe phulugatsha ngiyosese lakhonapho kulaba abasekeli abakhethwayo laba uVance Lowells lakho kuyafana nokuloke kunamathelene sibili kungutshilo bhanqa khona laphana kungakhathalekile ukuthi laba bakhulumane ngoba ungakhangela ngapha kuHarris bakhona sibili leyo Obama bayazama ukuqhitsha besiya phambili kusiya khona ngale kanti ke ngale la ngakuTrump ngale bakhona laba angithi ukhona lo phume ejele la ephume ntshantshaze siyale esekele uTrump lo wayemsekele ema elections adlulayo uTrump wawina yena engawinanga okuthiwa nguBannon kube yenjalo kubuye laba umaski laba labo besiya khona ngale besekele uTrump okuzaxakulula ukuthi oyedwa phakathi kwalabo abancintisanayo enze lokho esingathi yi-big mistake okuza kwenza abantu banyampe bese besiya kongangxanye loba laba bekhona abasekelayo akusoze kwenze mehluko omkhulu nxa ukhangela ukudabukana kwabantu phakathi laphakathi
lo ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esixoxelayo ecingweni eseDallas eTexas
mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election so ngisazovota kusasa kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazimisele
kusenjalo owezimbabwe oyisizalwane seMelika umnumzana Washington Jamela ohlala eChicago usipha umbono wakhe ngendlela umongameli weMelika akhethwa ngayo kusetshenziswa uhlelo lwe-electoral college ngemva kokhetho
mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election so ngisazovota kusasa kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazimisele ukuvota kule election
sibona kulamathuba okuthi abanye bayenelisa ukuthi bavote usuku lolu lungakafiki abanye besanelisa ukuthi bevote labo besebenzisa izincwadi nge-mail kule ndlela lezi ezijiyeneyo kuyini okwenza likhethe ukuthi lifune ukuthi livote ngosuku lokhetho
mina ukuthumela i-voting by mail kumbe absentee voting leya ngijwayela ngikuyenza noma nje ikhona futhi indlela yokuvota in person nayo before usuku lwe-election kodwa-ke mina ukuthi ngizizwe ukuthi ngiyingxenye yokuvota ukuthi ngiyavota ngosuku lokuvota
kusasa lapha lisiyavota kuyini elikukhayeleleyo akujayelanga na ukuthi kuba labantu abaningi kakhulu bese kuthatha-ke isikhathi njengakwezinye kwamanye amazwe
kithi lapha kunama polling stations amaningi ngatho njalo so isikhathi asiyalanga ukuthi sibe sinenge maybe kube 15-20 minutes max sebe sesiqedile ukuvota.
Li ubona sengathi kulokukhulu okungaguquka na kungakafiki isikhathi sokhetho kusasa njengoba sikhayelele ukuthi baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo?
Ye, hayi kubonakala inguntiki lobhanqa impela, kubonakala hayi abasekeli babo baphose balingane ngapha langapha. Njengoba nje uTrump simazi unabantu bakhe bele abamlandelayo, then kuzothi ngapha kucela amademokrati nakho ngokunjalo. Kodwa-ke ngokubona kwami ngibona ukuthi kungaba khona enye into engenzeka namhlanje engatshintsha i-outcome yokhetho lwakusasa. Kodwa you know ngeke wazi kusemelika lana khona okungenzeka, kodwa okungenzeka kungenzeka ku-Harris hayi ku-Trump. U-Trump akuselanto entsha engenzeka engaguqula ingqondo yabalandeli bakhe. Abalandeli bakhe ilabo esingathi bamthanda enjalo.
Kube njalo lo daba olungazisanga abaningi abangekho lapha eMelika lokuthi ukhetho luqhutshwa kusasa. Kodwa akutsho ukuthi ozavotela ngabantu abaningi nguye oza kuba ngumongameli. Sesikhangela ke udaba lokuthi kuza kuba ke lama electors ayiwo ke aza kuya ke akhetha njalo. Lina likubona njani lokhu umthetho lowo njengoba kulabanye abawusolayo labanye abamalawo lapha emele?
Indaba ye electoral college leyi vele izahlupha kusiya phambili. Into engani yangihlekisa ngesinye isikhathi ukuthi yena uTrump engakabi ngomunye wabakhangelela ukuthi avotelwe before 2015 kusiya le, indaba ye-electoral college bengayithandi, bengayithandi, kodwa manje seyithanda. Njalo uhlupho ngakho ukuthi angibona ukuthi kucele lama-Republicans bangayisapota indlela ukuthi kuguqulwe indlela okuvotelwa ngayo kuye ku-popular vote, ukuthi lo othola amavoti amaningi abe nguyobusayo. Ngoba nxa ukhangele akulula ukuthi ama-Republicans, ngithi akusajwayelekanga ukuthi ama-Republicans bawine amavoti amaningi. So bawina ngayo i-electoral college leyo.
Lo ngumnumzana Washington Jamila isizalwane seZimbabwe esihlala eChicago khonapha eMelika. Kusenjalo unkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe oseyisizalwane seMelika uthi kuyamthokozisa ukuba abesifazana bazavota bekhululekile kukhetho lolu nxa kuqathaniswa lamazwe afana leZimbabwe lamanye akuzwekazi leAfrika. Unkosazana Dangwa ovote ngeviki edluleyo uthi abezokholo labo kababambi bantu ngamandla ukuba besekele abancintisa kukhetho lolu. Ake sizwe xoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngazizwa ngile power, in the power ekuba involved in the political system. Ngingela muntu ongihlukuluzayo, ngingela muntu ongithi wena njengoba ungosifazana akumelanga ukuthi kumbe uthi ngizibone vele hayi inhliziyo yami ithaba kakhulu.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu bakhululekile kakhulu yini lokukhankasa ukukhankasela ukhetho, ukuthi wena nxa ulo makhelwane wakho engumdemokrat kumbe engumrepublican ukhululekile yini ukuthi ufake amabhakane akho phambi kwendlu, phezu kwendlu kumbe emgwaqweni wakho kwalapho nxa ungena endlini?
Ngikhululekile even emoteni yami, ngikhululekile even emoteni ngiyakwanisa ukufaka ukuthi mina ngithanda uzibane, ngizavotela uzibane. Ngiyakuvunyelwa konke khonokho, akula muntu ongiyalisayo and akula ukuthi uzathaywa kumbe ukuthi omakhelwane beqalisa ukuthi asisadlali sonke kumbe asisakhulumisani ngoba wena akula khonokho. Ngapha hhayi okokuvota lokhu ngokwetime yona leyo nje, but ukuhlalisana hhayi kuhlalisana lihlalisane kuhle 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 nxa licelana isawudo namuhla lizacelana futhi isawudo kusasa sekuqedile ukuvota. Akula lutho, akula ngitho, akula nkinga.
Kuyini ongakutshela abantu beZimbabwe sibe lokuphuma enhliziyweni yakho ngendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho lapha eMelika?
Ekokuqala ngifuna ukuthi ngikhulume kumaKristu abathi bona hathi ukuvota lokhu ngomizinto zomhlaba. UTimothy oqala verse 2 to from verse chapter 2 verse 1 to 4 ikhuluma ngokukhuleka. Ikhuluma ngokukhuleka khonokho iyasitshela lakho ukuthi sikhulekele nalaba abaku-authority elizweni. Kutsho ukuthi kumele sibe sikhulekele opresidenti, simele sikhulukela ama-minister and all abomdumeni bonke all these people in our authority. Akungeke ukuthi inkosi ithi sikhulekele abantu but at the same time singabavunyela ukubavotela. So ukubavotela kumele simele sivote lathi sibone ukuthi abantu bavotela sikhuleke singakahambi ukuyavota ukuthi ungasivota sivotela abantu aba in line le will yenkosi, right? You can't do that without praying, you can't do that with ungakhuluma ngale nkosi kumbe ungabali iBhayibheli. And then okwesibili ngokuthi singakhohlwa ukuthi siyabe silwisana thina ngkhaya. Bona laba ama-president ethu laba ku-government bebe nathi tiye bonke. Thina singapha silwisana, akumelanga silwisa, kumele sidinge inhlala kuhle yomuntu wonke. Okuvota lokhu ngokwe-that time and then at the end of the day, every day siyabe sihlangana sonke, sisebenza sonke, sinatha sonke, sihamba sonke esakha. So it's best ukuthi siphunge ba lehlala kuhle sisupportana njengabantu.
Lo nkosazana Teresa Tangwa isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Albany eNew York. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwakhiwe uthango locingo lokuvikela ukuthula iWashington DC eMelika phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa olokudinga umongameli. Ucingo lolu lwakhiwe ngoba abezomvikela baxwayise ukuthi amazwe abalisayo leRussia leIran angakhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngokulodlakela ngemva kokuqhutshwa kokhetho lolu. Abantu baseMelika besiyavota nje kusasa abancintisayo kulolu khetho ababalisa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump yena owake waba ngumongameli bangujikile obhanqa. Lokho sokudale ukuthi amagqwetha abo ahlale elindele ukuya emthethwandaba alubana kuthe kwaqhamuka ukudonselana phezu kwempumela yalolu khetho. Intatheli izindaba ye-VOA News uVeronica Palteras Iglesias ulobe udaba olulandelayo.
Ekuqaleni kwalonyaka oncintisa emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho lungaqhutshwa ngendlela ethembekileyo njalo ekhululekileyo uzayamukela impumela yalo. Loba nje iziphathamandla ezibona ngezokhetho zisithi ziyasuthiseka ukuba luzaqhutshwa kuhle futhi ngendlela esobala, uTrump akakukholwa lokhu ngoba uthi labo ancintisana labo bazama ukuqilibezela.
If we can keep that cheating down because there are a bunch of cheats.
Kumele sinqande ukuqilibezela lokhu ngoba bangamaqili. Nxa singenza lokhu sizanqoba ngendlela ejabulisayo.
Ekhuluma emsakazweni we-NBC kuhlelo lwe-Nightly News ngenyanga ephelileyo, unkosikazi Harris utshele intatheli zindaba uHaley Jackson ukuthi amagqwetha akhe azathatha amanyathelo nxa uTrump enganqotshwa abe sesala ukwamukela impumela.
We will deal with election night and the days after as they come, and we have the resources and the
sizabhekana losuku lokhetho lamalanga alandelayo ngokuza kwawo futhi silalo ikhona kanye lobungcitshi bokuphatha lesi simo.
I-National Committee yebandla lama-Republicans ilohlelo elubiza ngokuthi Election Integrity Program ezabelweni ezingeyamelanga kuhlangothi ama-battleground states. Amagqwetha ayo asekweze emthethwandaba amacala angaphezu kwekhulu ekhala ngokuthi kukhona ukungahanjiswa kuhle okuphathelane lalolu khetho, kodwa amacala amaningi asechithiwe yimithethwandaba. Abibandla lamademokrasi labo sebekhweze amacala athize emthethwandaba agoqela elokuzama ukwenqabela ukuphuza kokwaziswa kwempumela yokhetho esabelweni seGeorgia. Abacubungula ezombusazwe bathi ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukwenzeka nxa abancintisanayo bengutshikilobhanqa njengakulolu khetho, futhi bathi ukuphikisana okunengi kuzaqhamuka ezabelweni ezingavotela yiloba ngubani ama-battleground states. Ohlaziya eziphathelane lombuso wentando kazulu idemokrasi njalo esebenza lenhlanganiso ye-Bipartisan Policy Center, umnumzana Michael Thorning uthi,
at the polling place we often see contests over whether or not ballots are being handled properly. In the post-election day period, there are disputes about whether
endaweni zokuvotela kuvame ukuba lokuphikisana ngokuthi amavoti aphathwa ngemfanelo yini. Ngosuku olulandela olokhetho kuba lokudonselana phezu kokuthi abantu thize balolungelo lokuvota na, kanye lokuthi amavoti abo kufuze abalwe yini kumbe engamukelwa.
Ingcwethi kwezemithetho zithi lowo oyabe esithi kulokudlelezela kukhetho kumele ethule ubufakazi obubambekayo. Owake waba ngumahluli uRobert Grashi oseligqwetha futhi elilunga lenhlanganiso ezimeleyo ebizwa ngokuthi Keep Our Republic uthi,
lawyers, be careful what you allow.
Amagqwetha kumele aqaphele lokho akusolayo. Kumele abe leqiniso lokuthi alobufakazi. Ngaphandle kwalokho angazithola esejeziswa njengalokho esikubone ngemva kokhetho luka-2020.
Njengomzekeliso, owayeligqwetha lika-Trump umnumzana Rudy Giuliani wathathelwa isithupha sobugqwetha ngemva kokufafaza amanga esithi kwaba lokuqilibezela kukhetho luka-2020. Ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukuphuzisa impumela yokhetho. Kodwa nxa ngolwesibili impumela ingaveza ukuba ukhona okhokhela ngamavoti amaningi, ingcwethi zithi kuza kuba nzima kulowo oyabe enqotshwa ukuthi aphikise limpumela. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias owe-VOA News, lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo owe-VOA Studio 7.
Umbiko oqhakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Leyibalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli beStudio 7 ngokhetho lweMelika oluqhutshwa kusasa. Yona imbono le lisithumele yona ngeWhatsApp.
Yebo, linjani? Bizo lami Ngqobizitha Khumalo. Sithanda kubonga nxa sikhangelana lama elections abuyayo e-United States of America. Hayi, azithathele umfana uTrump. Sibonangani uTrump nxa engathatha kungaba ngcono. Sure, sifike azithathele uTrump, fanele eBotswana nje.
Sarbona Studio 7. I-America siyazi ilizwe ledemokhrasi, but lezi nsuku khangani idemokhrasi ayisekho. Sifuna uDonald Trump obedutshulwa, khathesi bamangalelana emakhoti. Khonkhwane kuyatshengisela ukuthi idemokhrasi yabo hhayi ayisekho sivile. Kwakulelizwe ledemokhrasi sivile. Khanga kukhona ukunuka santungwane e-America. I-America isenademokhrasi, lilizwe yadesikhalela ukuthi lizwe ledemokhrasi. Yona i-election yakhona khanga inzima sivile. Ngotshiki lo bhanqa kunzima sivile ukuthi upredict ukuthi ngubani ozanqoba kule election. But mina ngendlela engibona ngayo, hhayi umama lwane uKamara hhayi enganqoba sivile.
Studio 7, injani abantu bakithi? Hey, lolu khetho sililinde ngamehla abomvu. Izindala zombili, qude maninginiki, asazi ukuthi yenzala nkomona. Kodwa hhayi, bengajabulela ukuthi kungene lwesifazane uHarris. Bengajabulela uTrump ngoba sesike sambona la ephethe. Hey, kodwa uTrump angundlovu ayiphikiswa ngelo. Angimfisele ukuthi angene, ngajabula lwesifazane angene. Lukhetho sililinde ngamehla abomvu, siluphuzele ukuthi sifike, lufike. Ngifoka amaganga lapha eJohannesburg eDeepsuit.
Amachono Studio 7. Ukhetho eAmerica. Hayi, angikuboni mina uTrump ezaphumelela kuleyo ndawo. Trump sokuyinhliziyo kuphela.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Ngibeke wami umbono omncane ngokhetho oluzokwenziwa eMelika kusasa. Lolu khetho alunani nathi abantu baseZimbabwe, ngoba phela kudala sibabona omongameli beMelika bengena ngokutshintshana. Kodwa-ke ithi thina eZimbabwe vele ayikho into esisiza thina, selokhu esahlupheka nje, akunanto nje ezosisiza thina, noma ngabe kungene bani, noma ngabe kungene bani.
Studio 7, linjani balalela abasakazi? Asathi ukuphawula ukhetho lwe-America. Hhayi, mina ngibona uTrump, engani ungakhokhela ngcono kulo Kamala Harris. Wama kungatheka uKamala Harris, ngibona izimpi zilokhu ziyaba ziqhubeka, o-Ukraine bazabe lokhu zihamba izikali, kulokhu kuliwa kusifa abantu. But uma kungangena uTrump, ngibona uTrump engamisa izimpi zonke lezi ezikhona. Ibandla likaKamala Harris leli libandla elikhwezela izimpi nje umhlaba wonke.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyoni imbono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo. Live Talk lamuhla sixoxa ngokhetho lweMelika oluzaqhutshwa kusasa, lapho kuncintisa unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party. Bona abagqiba imikhankaso yabo lamuhla. Singakehlukane ke sizwe ezinye zendaba ebezikhokhela. Sizwe umnumzana Trump lo nkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye incazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Sizwe njalo eZimbabwe ovote ngohlelo lwe-early voting kulelo khetho phambilini kolwakusasa isithi uzizwe ekhululekile evota njalo kulo mahluko nxa kuqathaniswa lele Zimbabwe lamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.